Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 17 2021 ngu Chris Gandle. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebhethu likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke emsebenzini.
Kanti vele kuzanywane into nje yokuchitha isikhathi.
Izakhamizi zeCountry Park zikhala ngentuthu evela lapho kulahlwa khona izibi engozi mine eyomlilo osuwehlule ukucitshwa ngabogatsha lwe-fire brigade.
Onguye oqalise leyo mlilo akulaqiniso, kodwa siyanazela indawo leyana ungayinazela engozi mine, kulabantu abahlala khona phana around.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zezigaba zeMandebeleni ebhethu likaZulu izolo iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Bekulomcimbi owenzelwe emangweni weMakhonyeni duzela lapho okwatshiselwa khona omama abangamachumi amabili lanye lowesilisa oyedwa. Amanxiwa omuzi lo owatshiswayo elokhu ekhona. Isikhumbuzo lesi silelitshe elilamabizo abantu okuthiwa abanye babo babulawa abantwababo bebakhangele. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha ukuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umiswe umsebenzi ngomgqibelo isinqumo lesi ngoba yenelise iminyaka yokuzivalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Kodwa umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe wethule umbiko ngolwesihlanu esidla amalahla isithi abahluli abethula lesi sinqumo bathengwa ngamazwe angentshonalanga. Kodwa ingcwethi zomthetho zithi kuza kuba nzima ukuthi lesi sinqumo sigenqulwe ngoba abahluli abazahlulela lolu daba labo bayingxenye yalolu daba. Sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kanti vele kuzanywane into nje yokuchitha isikhathi. Abantu abafunda umthetho banengi, amajudges akwazi ukwenza ngendlela efaneleyo manengi, kanti uMalaba ungezelelelwane iminyaka wagcinwa kwaze kwaba phakade abantu bebaningi kangaka abafundile abalolwazi bokuphatha umthetho. Asonto edingakalayo layo uMalaba uzifaka phakathi kokuthi aziyangisise ngezinto ezingelamsebenzi, befanele aphume nje ayezilimela ngekhaya. Usenzile lokho okuhle le ungakathandakaliyo, isikhathi sakhe sanele uku-aphila uhulumende ulele ulungelo lakhe aphila. Kodwa akwenzi ukuthi noma yisiphi isinqumo esizaphuma akwenzi kube kuhle ukuthi kudlalwe ngeconstitution kusenzela ukungezelela iminyaka yabangane. Constitution serious document efanele ihlonitshwe, ingabe itshintshwatshintshwa ngezikhathi abantu abathanda ngazo okucina kusenza ukuthi icine ilulalezekile. Akuhlonitshwe umthetho, njalo nxa izatshintshwa iconstitution akulandelwe indlela okuthiwa ifanele itshintshwe ngayo. Ababale iconstitution abantu, itshintshwe ngendlela okubhalwe ukuthi kayitshintshwe ngayo. ngayo hayi ngendlela upresident afuna ngayo kaso constitution upresident hayi ngendlela umalaba afuna ngayo kaso constitution hayi uparlament indlela efuna ngayo kayisiyo constitution iconstitution iconstitution kayibalwe ilandele
ngokubona kwakho ubona ngani bazaphumelela na ukuthi bagenqule isinqumo esithethwe ngomgqibelo
asikwazi ukuthi bazaphumelela kumbe bazakwehluleka eZimbabwe kulanto ongathi wena iza kwenzakala akufani lokuphuma lokushona kwelanga eZimbabwe kugcwele izimangaliso kwenzeka lokho ngeke ukucabanga kodwa ingozi kuza kuya ngokuthi wena amajaji azihlonipha kungakanani ahlonipha kangakanani umthetho kungalandelwa umthetho kumele kuphumelele lokho okuqondileyo hayi okulahla abantu ngakho ke kasikwazi ukuthi kuyabe kuzahamba kusiya ngapha kumbe kusiya ngapha sesizalinda sibone ukuthi uhulumende uphikise sithini bese sibheka njalo kodwa angaza kuhulumende uyawina e-court nxa ewina kurongo kuyasala kurongo ukuwina e-court kakwenza into ibe right iyasala irongo injalo uwinile ngakho ke kubi kakhulu ukuthi democracy edalwe ezanywa kwakhiwa iphethwe ngalindlela iyagwazi iyabulawa igugura undi kayiphelelanga kuphela ngokubulala abantu eMachibeleland ichobodisa kwayona iconstitution le kade ifanele ukuthi bayihloniphe
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi isinqumo esithethwe ngomgqibelo lesi siyatshengisa na ukubana imithethwandaba yeZimbabwe ikhululekile njalo ihambisa umsebenzi ngokuqotho
hayi kasitshengisi la kancane baba umsakazi iziningi kakhulu izinto ezenzakala eZimbabwe ezimbi kakhulu sisadinga kunje ichamba kwe-report esifuna ukuthi iphume uhulumende izinkantolo zala ukuthi siyiphiwe leyo report yechamba kwe-commission ziningi izinto esifuna zihlonitshwe amalungelo abantu lakho konke lokuyana izinkantolo ziyavimba azizimelanga la kancane zingaphansi kwezanu izinkantolo ngobukhulu bazo amajaji ngobuningi bawo kodwa ayatholakala amajaji njalo ahlonipha umthetho ahlonipha amalungelo abantu ngakho ke lisaka elilamagwili abolileyo lamagwili amahle kodwa phakathi kwesaka lelo abaningi abolile kuselomsebenzi omningi okufanele wenze le judgment ayithola kancane ukuthi izimbabwe emthethweni lemthethwandaba iyahlonishwa umthetho awuhlonishwa iconstitution ayihlonishwa lemthethwandaba kayihlonishwa kayikhululekanga njalo
lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ungcwethi yecubungula ezombuso azwe ubexoxa icingweni le studio 7 ekubulawayo ugaja lwezempila kahle lubika ukuba abantu ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ethulwe izolo bayisithupha nje kuphela njalo akula ngitsho loyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane eyodwa 1790 okulinani eliphansi kakhulu asebehlatshiwe elizweni jikelele sebesiyafika inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 581,625. Izakhamizi zelokishi le-Country Park zithi sezithwele nzima ngentuthu evela endaweni yokulahla izibi engozi mine okulomlilo osuwehlule abogatsha lokucitsha umlilo abe-fire brigade. Abantu abadubekayo sebakha izindlu bucwadlana lalapho okulahlwa khona izibi wenzela ukufuza bedinga ukungabaphilisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, sithole ukukhonona kuzakhamizi ezihlala e-Country Park phakathi kweviki ngikhumbula kusho ukuthi bekungomvulo besitsho ukuthi bathwele nzima ngentuthu kanye yabahitsha elokitshini khona ngale. Sananzela ukuthi imlilo leyi sasesidingisile ukuthi bani umlilo wakhona uvela basho ukuthi hayi umlilo lusuke engozimayini ngale lapho kulahlelwa khona izibi. So-ke kulapho bekulohlupho khona, kodwa ukuthi onguye oqalise lowo mlilo akulaqinisa, kodwa siyananzela ukuthi indawo leyani ungayinanzela engozimayini. Kulabantu abahlala khona phana around sithemba yibo ngabona abathi abantu becouncil sebetshayise bayo sasebelahlisebetshisa lezo zibi. Kuyikho esikucaba
sizwa kuthiwa selike labiza abacitha umlilo abe fire brigade kodwa kabahambanga. Kuhamba njani? Bathi kuyini okubangela ukuthi bengayicitha umlilo lo?
Well, sike sezwa sithola imbiko kwabahlali bakhona ngalo ukuthi kubonakala ifire brigade layizama ukuzocitha, kodwa ngenxa yokuthi umlilo lukhanya busuchakile indaweni ngoba kutshi izibi zenzana ezilahlwa khona ngale emara. So umlilo busumkhulu kangaka ukuthi ifire brigade ngabona layo ibisadinga amacebo okubana ingene njani yocishe kanjani. Engxenye yikho abagcine sebekwelemba besiyazama ukuthi bacabangisise ukuthi bakubambe njani, kodwa sizwa ukuthi umlilo lusu under control. Engilethemba lokuthi engxenye lamhlanje sange sithola umbiko, kodwa ngilethemba lokuthi bathi hayi le ntuthu nxa unanzelela ayisakhanyi ngoba ivele intuthu ekhanya usibili isiba years phezulu. Esilethemba lokuthi engxenye kathi is under control ngabona ifire brigade layo ibuye lamanye amacebo okubana iwunqande lomlilo ukuthi ungaqhubeki usiya phambili.
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sizwa kuthiwa seliqoqe ukuthi liyocitha umlilo lo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani, lizawucitha ngani njalo njani?
Well, izakhamizi zikakhulu ezeCountry Park zikhona ezinye ebesezithe zona nxa kusiba lokunzima ukuthi lumlilo ucitshwe kungangcono ke lazo zincedise ekucitsheni kwalumlilo. Zona zizasebenzisa indlela eziningi ezijiyeneyo, ngabanye athi bethi bangabantu abalezimota besithi bangathwala inhlabathi ukuthi bawukhathe ukwenzela ukuthi inhlabathi le bengafika bayifake kube indlela yokukhontrola umlilo ungaqhubeki uchaka usiya phambili. Kade kuyindlela athi sebecabanga ngayo izakhamizi ngoba zisithi zona zithwele kanzima ngentuthu khona ngale. Zinazela ukuthi intuthu iyingozi empilweni yabo, ikakhulu abantu abalama asthma bengahosha intuthu liyana kuba le ngozi. So umcabanga sokuthi abantu balethe izimota zawo amaroli, abala amaroli bazama ukudinga inhlabathi bayazama ukufaka khona phana ukuthi lo mlilo ucitshwe, kodwa-ke sizwa kuthiwa hayi umlilo lowu kanye ungathi sebewu-athendile. Silethemba lokuthi engxenye kusasa ngomlilo ongabe usucijile, kodwa-ke sizathola ukuthi umbiko ogcweleyo kusasa ngomvulo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Selidumela emansumpeni kwezokhetho lomnyaka ka-2023, amabandla ezombusazwe esemadasadasa ekhankasa. Kodwa kucele lamabandla aphikisayo lokhu echinca isililo esifanayo minyaka yonke esokuhlukuluzwa, ungaphathwa kahle ngamapholisa, ukungaphiwa ithuba lokukhankasa lokunye. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mthulisi Hanana wabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami lukhetho olukhulu kwedlula ama-elections esike sahlangana lawo. Lokhu kungenxa yokuthi sibona uhulumende wethu esiba nguhulumende olochuku, uhulumende wamasotsha. Angiboni ukuthi uhulumende lo nguhulumende ongavuma intando yabantu kumbe intando kaZulu. Nguhulumende ofuna ukubona izanu benqoba kulolu khetho ngazo zonke indlela. Yikho ubona ukuthi bonke kade bengani bayaphakamisa amazwi abo bephikisa lokhu kwenziwa nguhulumende, bake bavalelwe emajele, abanye bakhona bagijinyiswa, laminye ngomunye walaba abagijinyiswayo. Silo hulumende onguntando kayiphikiswa. Kangikholwa-ke mina ukuthi uhulumende onjalo nguhulumende ongahlonipha intando kaZulu. Okungakho ukuthi wonke umuntu ongaba sithi yiproblem kumbe ongafisa ukuphikisana laye bazazama ngawo wonke amandla ukuthi bamsuse endleleni ngokumbopha, ngokumbulala, ngokumhlukuluza noma ngaziphi ngalendle lulukhulu ukhetho esikhangelane lalo
wona amabandla aphikisayo ubona engaye kumele enzeni ukuze aphumelele siyazi ukuthi bakhona bathi kumele abambane kodwa ke kunzima ukuthi abambane kukhona yini okunye abangakwenza ukuthi baphumelele kukhetho
okumele sikuvume ukuthi amabandla aphikisayo ukuza nqobe vele kumele baqale babone ukuthi sitha sokuqala kumbe umuntu onguye ngombandlululi libandla lonelikhona elababulali zano PF okumele sikwenze kumbe bakwenze abakusukumbusazwe kababambane ekuncintisaneni isihlalo sika mongameli ngapha phansi okunye okumele bakwenze ukugqugquzela abasekeli kanye labantu izizalwane zeZimbabwe zonke jikelele ukuthi zibhalise ukukhetho lokuvota ngemva kokubhalisa zibonakale izizalwane zeZimbabwe zisiyavota ngoba nxa singavota sibanengi ubugwelegwele esijalo ukuzwa ukuthiwa buyenzakala nxa kubalwa amavoti kangikhole ukuthi buzaba bunengi so amabandla aphikisayo kawaqala ukulungiselela ukhetho khathesi kudinga izimali ezifunakalayo namakhandidate lento ezinjengazonezo ukwenza kube lesikhathi eside sokulungiselela kungabe yinto elungiselelwa nguvumbuthuthu kumbe ngesivuka mpunzana
bakhona sebesola inkokheli yamabandla ezombusazwe ebalisa umnumzana Nelson Chamisa abathi kungani umadolo nzima uthini wena ngalokho
into zombuza zoba yithi kazilamnikazi akulo kumela solo munye ozwa ngani omunye kuyamsinda la ekaphakame ahola abantu enze lokho abona ngani kuthiwa khona kungakhulula abantu bakithi angikholwa mina ukuthi ikhathi ezisikhathi sokuthi sithuzibane kayenzini kumbe uyenzani nxa abakhona ngibasola kangiphakame mina ngiyenze khonoko emfuna bakwenze akulamuntu obanjiweyo uzana ukuthi abantu abangavotiyo banengi ukwedlula abantu abangavotiyo banengi ukwedlula abantu abasemabandleni ombusazwe okuthi ukuthi noma uchamise ngenzani banengi abantu abangekho ngaphansi kwebandla le-MDC abadinga ubukhokheli abadinga ukuholwa yikho nxa mina ngingasuthiseki ngobukhokheli bukachamisa olebandla lakhe lingasolalami lami kangiphakame ngivule lami kumbe ngibuye lecebo embona ukuthi ngakhulula lingakhulula abantu bakithi aso sikhathi sokusholana yisikhathi soku ngedisana lapho kumbe nguchamisa kumbe ngumabuka wezaphu kumbe ngubani waliphi bandla abantu bakithi kaba abancedise ukuthi lapha basilela khona ngoba bangela amandla khona sibancedise
umnumzana Mthulisi yanana ngolwela ilungelo likaZulu wabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lelodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lwezimota olwe-VID ezintathu ezedolobho leKaroi zilokhu zivalelwe esitokisini. Abathathu laba babikwa bapha izitampa zokufundela ukuchayela abantu abebehlulekile emhlolisweni ngoba befumbathisiwe. Iphephandaba lobulembu leNewZimbabwe.com libika ukuba kulokwesabela ukuba umkhakha we-coronavirus ovela kwele India osekubhubhe inkulungwane lenkulungwane zabantu ungaba usukhona edolobheni leKwekwe ngoba kulomunye umlisa ubhubhileyo ngemva kokuhlangana lomntwanakhe obevela kwele India. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ekuseni enhle basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli bonke mina ngikhulumayo ngifuka Khumalo ngokuzala ngizala ejotsholo elubhane sakazi idaba oluhlukumezayo lidaba lokuhlukunyezwa kwamalayitsha ukuthi bengasalayitsha impahla kungena amabhasi for uzuko angazi ukuthi why abantu besindebeleni behlukunyezwa kangje but into esuke injabulise inye ukuthi ibritshi lasebotswana zambia livuliwe sisakhona ukuthi singene via botswana siyengena ezambia singene ezimbabwe because ibritshi basivalele because singamaNdebele sokuyindawo yamashona lendawo abasifuni bathi siNdebele sebesithathele iBay Bridge ayiseyimathebeni seyimashona sebesithathele vele ngavela ngabona sawuqaleni ukuthi lizwe bani eliyitipoti ngahle ngavela ngabona ukuthi lana sizobhoyela phakathi okwamanje abantu bamakhumbi babhoyela phakathi abantu abasebenzi kobulawula msebenzi ngavela kwalisobhoyela phakathi ngavela ngabona ngaphuma lizwe liyana akusey lizwe liyana kungcono sinqume lingabe yitipoti sinqume phakathi sizimele mthwakazi sizimele siyeke abantu balaba sizimele singumthwakazi sivotele umthwakazi siye phambili siphume kwitipoti yaseZimbabwe siphume kwitipoti singabhoyeli phakathi asizimele mthwakazi amandla ngawethu mthwakazi
basazi njani okukhuluma ngubhongabeswabe bhongabeswabe hayi into ezala wena kithi hayi zincindezele kakhulu ukhumeni lo uyancindezela kakhulu asoze sithule kumoshakala asoze sithule kumoshakala abantu bakithi konke nje amaphatho nalapho engikhulumela kumaphatho MDC le MDC uyafana ngoba into zezani into zezani zonke lezi into zezani abantu besiNdebele azameni abantu bakithi mthwakazi asimeni sizameni ukuzimela ilo esadlala sishumayela njalo azameni ukuzimela bheka manje ubu Bed Bridge ubu Popo Plumtree ubagcwalisa amashona apha emaborder bheka even namanje amalight abahambi amatex ahambi kakhulu uhulumeni lo vele uyalwa yimpi le yimpi trade yimpi ehamba pasevia yecorona yabona kuviwa yecorona but kubulawa abantu andakanda yabona into le ibuhlungu kakhulu abantu bakithi ibuhlungu ibuhlungu le nto yenzakala ake lilekelani namashona esizameni ukuzenzela into yethu ma bezama ukuthi bezovota bezama ukuzovota kungavotwa angcono kume konke kume kuthi ngci hawu e bantu bakithi liyabona nje ukuthi singcindezele kanjani la bantu bakuncindezele sibhabhathekile babaleka baye babaleka bashonale bashonale bona baye babathaphuzele intobafuna izandla zabo bazifake yonke indawo thina asilajansi ayikhona mna ngikubona ukuthi ekuqaleni ngabe ngangiyalo divide lelaiee even inkosi ukuthi sifake ilozeni inkosi yethu laphana ibe bayala yonke into yakhona kanti manje senzeni hhayi ene lokhu kuzobangela udlame vele sathina vele into le the west singakhona sathina vele sizokuliwa vele sesingasancengike manje yabona okwamanje sisakhuluma kodwa la okuyakhona vele sisemsindweni ke manje angeke sivumele into abasenzayo nabahlukumeza labantu laba bahlukumeza abantu beharari labo katele ibona emabhoda yibo kuphikuphi yibo esifoniseni yibo kwapha kobulawa sungulatshwa ngamanesi wethu azwi language yethu balapha lesiwerewere zabo asizwa lokuthi bathini lapha amapassport babhala amagama amanga laphana uloke sithule manje kwamanje no that is enough how sikathele MDC wathi wathi zami lokhu ukuvota dodi lokhu asifuni ukuvota vele asekeleni ukuvota lokhu akusiza kusisizi kaluthi instead kuncindezela wethu ngike sithule kunini abantu laba bezenzela sikathele
enjani msakazi omuhle siyabonga uhlelo oluhle bese ngithithi kati iZimbabwe zingekamnangagwa yini yedwa lezana ubhebho angoba heyi sithole kanzima ngala madoda heyi ma uNkulunkulu ababone bakhangele ebahawukele njalo umbuso ngamazolo esebesebenzisa uMonzora umthengisi lo Thokozani Kube ngabathengisi bonke labantu kwafunaukuthatha abantu babisele kuzanu manje thina sithi bhambili lo chamisa chata
lijani khona ngapho nasemelisa likhuluma noJoni heyi hhayi eZimbabwe kunzimkhuluma nisebuthwana la hhayi into yeZimbabwe hayi kuyabotshwana kuyatshaywana kwenziwani abantu bayacatshiswa kambe shuwa singahlala endaweni enjalo khonapho sibalekele khonokhu ukuthi siyakhathazwa sikwazi nokuthi senzeni kathezo osisidi yajimbiri labobani bayangeniswa emajele okungelancedo ukufuna ukuhlukuluza abantu nokuthi abantu behlale besisaba kuphela bonke abantu bengabi lebandla balisekelayo ukuphikisa uhulumende kamnangapho thina vele asimfuni akaze ayenzeli vele asina sikhathi layo noba nanini akhohlwe nje ukuthi vele singathi thina umbe siyacabanga ngayo uzabona laye ukuthi uzakwenza njani kodwa ilanga lokugcina likhona vele selilikhona seliseduze unkulunkulu kadakwa yinto akumele bebeyazi abantu bezani ukuthi bangaze benzeni omgwani ungathi uyakhuluma ukuthi hhayi lapha kunje lapha leyapileza so ezekhuluma esiyale umuntu obusayo akumelanga akhulume into enjengayenaleyo kumele ukuthi alalele into ekhulunywa ngumuntu aqondise amtshele okokwenzi ukuthi hhayi lapha kumele sibonisane senze siwatsho ukuthi utshele umuntu ukuthi wena ye kwathinithini kathesukuthi abantu abasebutswana abahambe bekwelisa inkomo utsho nxa esitho njalo anti bavale imsebenzi ukuthi abantu bethubeki yikho abantu bephuma beseni mazweni ngenxa yabo hayi ukuthi ilanga lizafika bangaze benzeni asazi bangaze bebopha abantu benzeni bechaya abantu bebulala abantu besenzani kodwa kuzaphela umgabe wayebusa kwaphela kungaphi kadesi labo isigwebo sabo sikhona bazahlakana lazo kanti kadesi kuseseyisikhathi sabo sizafika isikhathi esokuthi siphelile sekungesabantu ngikhulumanise utshwala lapha yini joni ngiyabonga
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwenze Melika. Intengo yamafutha ezimota emadolobheni amaningi ele Melika isithe xaxa njalo kwezinye indawo amafutha la ayasilela kulandela ubugebengu obenziwe izikliwi zobulembu ama-hackers. Izikliwi lezi zathatha imininingwane yenkampani elempompi zamafutha la zathi nxa zingaphiwanga imali azisoze zivule impompi lezi. Inkampani ye-Colonial Pipeline ibikwa yaze yaphetha ibhadala izikliwi lezi imali engaqanjwanga ukuthi imalini ukuze impompi lezi zivulwe ngemva kweviki eyodwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika eTexas okuyikho okuqala khona limpompi umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye baba kanti hayi sizwile sibi ngokuhlaselwa lokho okwenzakeleyo khonoko okuthiwa yi-hacking lokho bengathi bayadingadinga ukuthi kumbe kungaba ngubani okwenzileyo kumbe yi-Russia kumbe yilaba abanye ngoba kulempi sokusiba lempi yona le ezikhali bese kuphinda kube la yona le impi yokulwisana ngokuthi umuntu angene ku-inthanethi akuphambanisele izinto zakho so ke bizwa ke sibili kodwa ke kukhanya ngathi nxa sisizwa ichaye kakhulu emazweni nangaphezulu ngapha e-East i-Eastern Coast kusiyaphezulu ngale thina ngapha ngakithi esingathi siyakunanzelela ukuthi i-gas price i-pump isikhwela iyakhwela iyaphezulu ngendlela ebesingathi singathi nje last week bekungathi i-pump ingcono kodwa kuleli viki esengathi ifuna ukufika ku $3 $2.99 $2.98 a liter so ke yikho esibona ngathi kuyasithinta thina ngapha ukuthi i-price isikhwelile kodwa ke yona ngokwayo ukuthi kuma gas stations lapha le ndaweni lapha etholakala khona hayi isesekhona sibili akulala ama lines lana ukuthi abantu kumbe ngxenye bakhanya bethenga nge-panic njengalokhona abakwenza nge-corona qalisa kodwa ke hayi yikho esikubonayo ngapha ukuthi thina sesichaywa i-price ukuthi iyaphezu kodwa kisenziwa yikho khonoko i-news zonezo ezikhona ngapho eze-Eastern Coast.
Lona udaba lolu olokuthi abantu bona labo izigangi lezi ezingena ebulenjini zithi zifuna ukuthi zibhadalwe imali nxa zingavezanga imfihlo eziyaba ziyithole ngokuyenza lokho okuthiwa i-hacking.
Ye, abantu bakhona sekungathi ukuganga kwakhona kuyaphambili ngoba mbona ngathi kuzaba ngokokuqala ukuthi lama hackers akhanye e-communicator lohulumende e-demanda ukuthi afuna ukuthi abhadalwe. Angithi sasengathi sikuzwela kwamanye amazwe lokhu sikuzwele enxenye nxa kubanjwe umuntu kumbe nxa kuthethe umuntu kumbe nxa kuthethe kodwa ke nxa sesizwa sebe ngathi bakhuluma bona abama-hackers sebesithi ukuthi silithi 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 zibuyisani imali engaka sekungathi izinga lakhona liyakhwela liyaphezulu loneli elama-hackers leli asazi-ke ukuthi i-next baza kuthini ngoba asikaze sikuzwe lokho.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni sedolobheni le-Houston esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebheju likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo legugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.